sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 23 kuNhlangula 2023. Igama lami ngontungami Linkomo. Ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission ithi valitshumi lanye 11 abantu abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngoNcwabakazi. Ibandla le-TCCC lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi yiwo azancintisa elimele wona esazi ukuthi kayisiwo akhethwe ngabasekeli bebandla. Kufuze aphuthume ayecitshisa amagama awo engakafinyelelwa ingalo yomthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini elawula ezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi valitshumi lanye 11 abantu abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe oluzaqhutshwa ndawonyelo lokudinga amakhansila lamalunga edale lephalamende ngoNcwabakazi mhlaka 23. Lokhu kwaziswe ngumsekeli kamgcinisihlalo wekhomishini le umnumzana Rodney Kiwa ekhuluma emsakazweni weZTN ebusuku izolo. UKiwa uthe abantu abangamashumi amabili lanye 21 bebefake amagama abo befuna ukuncintisa. Kepha uthe abanye behlulekile ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuswela imali ezinkulungwane zamadola aseMelika ezingamatshumi amabili $20,000 ebifunakala. Abaphumeleleyo babalisa umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF, umnumzana Nelson Chamisa owe-TCCC, umnumzana Sevia Kasukuwere olilunga elizimeleyo, uDouglas Monzora owe-MDC, uLovemore Maduku owebandla le-NCA, umnumzana Joseph Pusha owe-Free Zim Congress, uTrust Chikora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, uBlessing Kasiamuru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, umnumzana Wilbert Ashbold Mubaiwa owe-National People's Congress, uGwinyai Muzorewa owe-United African National Council kanye loHarry Peter Wilson owebandla le-Democratic Opposition Party. Kukhetho lukamongameli ngo-2018 kwancintisa abantu abangamashumi amabili lantathu 23. Ibandla eliphikisayo ele-TCCC lithi amalunga alo agile imikhuba ayabhalisa ku-nomination court ukuthi yiwo azancintisa elimele wona esazi mhlophe ukuthi kayisiwa akhethwe ngabasekeli bebandla. Kufuze aphuthume ayecitshisa amabizo awo engakafinyelelwa ingalo yomthetho. I-TCCC ithi abantu laba bahugwe inhlanganiso ebikwa ikhokhelwa ngabacuphi futhi esebenza lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe i-FAZ ukuthi bayebhalisa ukuze kube lamalunga e-TCCC amabili kumbe edlula khonapho ancintisa endaweni inye. Okuyinto ekhweza amathuba okuthi ibandla leZANU-PF linqobe kuleyo ndawo. Lokhu kwenzakale ekubhaliseni labo abazancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende endaweni ezilitshumi lanhlanu 15 edolobheni leHarare. KwaBulawayo kube sendaweni ezintathu, eMarondera endaweni eyodwa kanye laseKaribam. Kukhetho lwamakhansila kobulawayo kwenzakale kumawadi posi alitshumi lanhlanu ali angamatshumi amathathu 29. isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fadzai Mahere utshele intathelizimu ndaba eHarare izolo ukuthi abantu laba benze ukuganga okubophisayo futhi uthe amagqwetha abo asethethe amanyathelo. Kobulawayo, iTRCC yehlulekile ukubhalisa abantu bayo kuzikhundla ezilitshumi eze-Provincial Council, okutsho ukuba ibandla leZANU-PF lihlela nqoba. Elizweni lonke jikelele iZANU-PF ithi ihle yanqoba kumawadi angamashumi amahlanu lantathu 53 kumakhansili ngemva kokwehluleka kwamabandla aphikisayo ukubhalisa abazancintisa bewamele. Kodwa umsekelo wesikhulumeli se-TRCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi lokhu akubahluphi.
Okwamanje indaba le isisemthethweni, njalo uma indaba ziphanyekwe emthethweni akusakhulunywa ngayo mahlayana, ngoba ungagcina futhi ulimukisa isitha lamasela. Engingakutsho nje ngithi hatshi asifihli lutho, ama-presiding officers njengakobulawayo ede kulomuntu oyedwa banciphisa isikhathi nabomo besenzela ukuthi abantu baxokozele. Okuyi-court room kwangikhona ade kuncinyane ukukwana abantu abangu-20. Konke lokho izinto esibona ngani zenziwe ngabomo besenzela ukuthi bashiye abantu abanye ngaphandle. Labo abathi kobulawayo abantu engxenye isenza iphutha kakhulu kulabanye labo, kanti i-advocate yangikhona yaphuma nini wokuthi kusekule Metropolitan Council only less than 12 hours sokuthiwa abantu baphosisile. IZANU vele ihlala itshelwa izinto phambilini, bahle batshelwa ngama-polling station, sabona sebesithi batsheliwe. So kuvele kutshengisa ukuthi into zonke ezenziwayo lapha kakhulu azibe emthethweni. Ngalokho engingakhulumanga ngakho ngesikhiwa kuthiwa kuyimfumba sub judice kuzaze kukhulunywe i-court siphe i-decision. Okwakhathesi kulama-investigation kulalokhu lalokhu akula engingacebisa khona abantu, kodwa ngokuthi nje ngomuntu okhonzayo labo abenza i-electoral fraud, ngiyimi ngingahamba ngiziya withdraw masinyane ngoba icala leli likhulu under the Zimbabwean Constitution le-electoral law iyokuthiwa electoral fraud.
Bajabulile abeZANU-PF ngoba bathi sebenqobile ezikhundleni zamakhansila ezingamachumi amahlanu lantathu 53 lapho lina njenge-TRCC lamanye amabandla aphikisayo elehluleke khona ukufaka ama-candidates.
Yebo, kungaba njalo, but akula impact ilizwe leli labantu abangaki. Izwe lanti almost 17 million people, abavotayo 6 million people, so akula lutho lokho. Nangithi babevele behamba bevalela abantu bethu bebathusela. Yikuwina kwabo kuyayangisa ngoba vele ngendawo eziningi empeleni kwaemahlweni sentral abantu babebanja bedathela amaphepha bethwalela amahloka. Abantu bathi hawu kungcono singafi lokuthi sifi. Ikhobe izani vele ifuna ukuthi ichikakezelwe bona befuna. Hatshi, angithi ukhitho luyabuya. Bangaloko besithi bawinile, bawineni khonapho.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC. Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma yena uthi ukunqoba kwabo lapho amabandla aphikisayo ehluleke khona ukubhalisa abantu bawo kuveza sobala ukuqoqeka kweZANU-PF.
Lokhu yimpumela yokuhleleka silibandla. Sibanye ibandla leZANU-PF sayenza ama-primary elections ngo-March khonale, kwanje kwaba le mpumela zonke zabakwazi ukubana ngobani abazabe besimele ezigabeni ezithiyeneyo. Ungakhumbula eka-president sayenza e-congress yethu esayenza unyaka ophelileyo ngo-October, ngamaqedwa ngopresident sikwazi ukubona osimelayo uba ngopresident weZimbabwe umongameli ubaba uMnangagwa siyashuya lapho ke ngomarch saqedela ke okwama-primary elections ukubona oMP okansela osenator abomama ngoba nabasimelayo lokho sakuqeda lonke. So ukuhleleka kwethu yiko kwenza ukuthi kona izingela ngale nomination sisho siyakwanisa ukuthi amakhandidate ethu wonke avukele ekuseni ayafaka amaphepha abo bangenisa amaphepha abo walunga konke ngoba sasesiyenzile konke lokho. Abebandla le-TBC sibonile ukubana amabizo abo abantu abazayo besekhetheni aphume ngelanga le-nomination kube edebite emsuku elanga le-nomination khona kwalokwenza ukuthi kona abanye abantu bebengakwazi njalo bengazilungiselelanga ukuthi yibo abazobebelele ibandla labo khona kwalayekokwenza ukuthi begcine besehluleka ukubana befake amabizo endaweni zonke. Sibonile evini lapha koBulawayo i-provincial council ubehluleke ukufaka ngisho oyedwa umuntu okutshengisa ukuthi thina njengebandla lezanikhevu sesinqobile futhi khonapha i-provincial council abantu bethu bonke abangu-10 bazangena ngoba akula munye umuntu ofakileyo amaphepha ekumeleni i-provincial council yakoBulawayo.
Khona ngapho koBulawayo okhuluma ngakho abe-TRIPC bakhala ngokuthi baphanjaniswe inhlanganiso esebenzela lina abezanu PF Forever Associates Zimbabwe bathi igile imkhuba linhlanganiso yaphinda yaya kumalunga ayo awe-TRIPC anqotshiweyo yaya wabhalisa okwenze ukuthi kube lalokho okuthiwa ngama-double candidates lapho othola khona ukuthi abantu be-TRIPC bancintisa esikhundleni sinye bebabili bebathathu. Ungathini ngalokho?
Akuqondanga lokho. Abantu kabafunde ukubana bebhekane leqiniso njengoba linjalo. Isizathu esiyenza ukuthi ubone abantu be-TRIPC abanye sebefaka amabizo ka-2-2 kudalwa yikuthi khona akubanga lesikhathi esiyokubana kube ne-healing process ngemuva kokuthi kona abantu bayo sebeqanjiwe ukuthi bebe ngabameli weza ephalamenti kube ekansilini. Anti yabona thinethi kutho sayenza ngomatch oyabe enqotshiwe usetholile isikhathi sobana aqinisa lomloda lalo onqotshiwe noma yibona ngathi angukuyiqinile endlele ngokuhambenjani sekube nesikhathi sokukhulumisana abantu babhodla yikho bona thina sifake ama-candidate 1-1 but laba yabona omunye umuntu laye ebezijelile njengalokho okwenzakale lapha koBulawayo I know for a fact ukuthi kona kukhansile ngabe yabona ngu-1-4 lapho ongene kona omunye umzana uDavid Coulthard basuye owanqobayo ngelanga lapho okwakuhanjwe ebantwini khona besiyavota bavotela omunye usisi kona bana oyebandla le-TBC kodwa sho kubuya amabizo ukuthi ozamela ikhadi lombani wakhaya sokufaka ilizwe likaCoulthard.
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezanu PF Central Committee. Ukuhlaziya udaba lohlelo lokubhalisa abazancintisa kukhetho lolu usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelwa umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023.
Ngokubona kwethu nje ekhaya vote sinanzelela ukuthi uhlelo luqalise kuhle kakhulu lapha amakhosi ade kumele ebe khona asayezizwe ukuthiwa kule khothi engavulwanga kumbe engabanga khona lapha ade kufanele ukuthi ibe khona njalo esikunanzeleleyo ukuthi koBulawayo lapha kuze kwathaya o-2 ekuseni wanamhlanje abantu belokhu bese-nomination court okunye kwenziwe kube kubangelwe ukuthi amabandla ezepolitiki laba abanye bafacayisa ukufayela very late kwayenza yonke into yaba slow.
Kuyini njalo elikubonileyo njengomanyana wenhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa kokhetho kuhlelo lolu?
Uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu ngokubona kwethu uhlelo lolu ngolwama-political party kumbe abezombangazwe ngokuhleleka kwabo ngokungahleleki kwabo yibo ababedibe lomlando wokuthi be-make sure ukuthi akula ama-double candidates njalo konke sesikuzwa namhlanje. Okunye okudide abantu ade befisa ukuthi babe ama-candidates indaba zokubhadala bekungani kuslow ukubhadala especially nxa usubhadala ngabo-swipe landline kodwa sinazele ukuthi izekhi sithe siyi-extendile ukuthi laba abangabe be-disqualify ngenxa yokuthi bengakwanisanga ukubhadala bengeza phambili kodwa uhlelo nje nxa silukhangela luhlelo luhambe kuhle kodwa inkinga ezikhona ikakhulu bezise emabandleni ezombanga zezepolitiki la yibade bela ama process abo kumbe indlela ade bekhethana ngayo yesu ke yaduba ngoba sibona abantu abaningi izakhabizi eziningi zisenza ama video zisitshela ukuthi asithabanga ngenxa yokuthi sokukhitshwe bani kwafakwa bani izinto ezinjengazana leso.
Kuyini inhlanganiso yakho esikwenza kathesi ngodaba lokhetho lolo?
Umsebenzi wethu njenge-Ekhaya Vote uyaqhubeka. Esikhangelele ukuthi sikwenze kathesi ukuthi sikhuthaze ikakhulu abantu ade sibaphathisa sixoxisana labo ukuthi bayebhalise ukuvota ukuthi basebenzise ithuba lolaleli elokubhalisa ukuvota ukuthi bavote. Njalo sike sananzelela ukuthi abantu abaningi bebekhala ukuthi amavizo abo abatholi ku-voters roll izinto eziyazo nalezo izinto esiphatheke ngazo kathesi ukuthi sithi ngesiNgisi get go out and vote. Yi-message ethu yakathesi ukuthi njengoba besikhuthaza ukuthi bhalisani bhalisani, kathesi sikutshoyo ukuthi obhalisileyo thathe ithuba lele aliphiweyo mhlaka 23 August ukuthi avotele ubukhokheli abufunayo kuwadi yakhe kuconstituency yakhe njalo laselizweni jikele.
Umnumzana Nkosi Khona DVT yisikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023 ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi abamasonto sebekhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela ngesikhathi sokhetho. I-Herald yona ithi ibandla le-ZANU-PF lizasungula umkhankaso walo okudinga usekelo phambilini kokhetho emcimbini ozaqhutshelwa eChipinge kusasa. Inkundla yeZim Life ithi owesilisa umnumzana Itayi Makombe yena obotshwe kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. Kodwa leso sigwebo sisuke saguqulwa walaywa inkantolo ukuthi kumele ayenze i-community service yamahola angu-140 hours. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, ninjani? Hawu siyaphila, siyaphila, siyaphila. Asibonge indabeni esithumela zona ezimnandi eziliqiniso. Hawu ukukhala kwethu akuzwakala ngakho uNkulunkulu. Ngoba la madoda lawa asibusayo sibuswa ngamamenemene. Kungangokuthi nake sithi imali lena kayisebenzi ezweni. Kodwa nabe qeda lapho bathi nawufuna ukukontesta badala ngemali elinye ilizwe. Empeleni, empeleni, empeleni bantu baseZimbabwe singalalisa amehlo la ayikho into ezawulunga. Imali ebakade bemele babhadale ngayo yiyo laleyana yakhona laphaya. Libe selibuyela migama lithi lona kanti wayi izikhundla sezidayiswa kanti ilizwe lalwela. Lani lwela khona lokhu ukuthi kuzodayiswa izikhundla? Hayi lapha, hayi hayi, ubutsotsi bodwa lapha. Ngoba bona banazo imali zokubhadala ngoba bayazitshontsha. Angibonge u-JD okhulumayo.
Sanibonani ku-Studio 7, ninjani basazi nabalaleli. Thina sekuhlungene ngaloku nguzwa kukhulunywa endabeni ukuthi izingane zinendawo ezingu-53 zingabe zakhontestwa. Kanti kusibisele emuva kakhulu, kusibisele emuva ngoba yazibuza ukuthi manje bona uNelson Chamisa umqondisi bebesenzani besekele ukufila abantu endaweni ezinjalo. Kambe kunini kwazakala ukuthi kuyavotwa lo nyaka. Abantu basifisele emuva shuka, funa senzeni, siphile njani ngezane leyo. uzima okhulumayo ngothulani Ndlovu enkaya kondona esikhobokhobo. Hhayi kodwa nisibulele, nisibulele ma-opposition, nisibulele mpela.
Studio 7, Studio 7. Nodunga mini ngoma linjani, linjani lapho mahlabe ezulu linjani. Hathi nasiyaphila. Awavulwa lawa ama audio wethu. Manje na mabethi kunomuntu kunodoctor ozohlinza ini ama enhliziyo kuzoba imalini njoba sinokuya lapha emaclinic akukho maphilisi akukho lutho. Ma uya lapho ubhalelwa nje ibhili lokuthi hamba echemistry uyothenga amaphilisi. Manje lona ulona yena udoctor lo uzobebiza malini. Leyo mali yokuthi ngizothengisa isibaya sonke senkomo ngihambe ngiyohlizwa ngibuye ngihlale nje ngikame isiningenayo ngasenamali. So bona abezanobhiye fini bangathi bona bathi kulatshwa free yonke emaklinikhi, yonke imithi ibe khona phakathina nasemaklinikhi. Ikampeni yabo bathi balungisa imigaqo isizani ma futhi balungisa imigaqo ezibhedlela kungekho imithi kungekho next.
Ngembingelele enkundleni ngingabe lishona njani basakazi. Lo okhulumayo engumantyesa basakazi, sokho nginombuzo ebantwini baseZimbabwe kakhulukazi kulawa amaqembu aphikisayo ukuthi ngempela bazilungiselele kangakanani ukuthi bebhekane lezano. Ngoba empeleni izano akuyoni walkover, ufuna umuntu izano oyazi kahle. Njengoba ngomnyaka ka-2008 izano yagcina amaresulti almost 2 months, wakhipha amaresulti esevuna bona. Kwathi ngalokho kodwa into eyayingekho emthethweni leyo, kodwa kwenzakalanga lutho. Abantu baseZimbabwe bathula nje babona ingathi hayi kulungile impilo yaqhubeka. Ngo-2018 futhi bathi bebala amaresulti basuka bathi basalanda amanye amaresulti emashonal and west, bathi bazobuya after 1 hour. Bahamba ilanga lonke bayapheka amaresulti ngale, abuya amaresulti sevuna bona futhi. Konke lokhu abantu baseZimbabwe bazithulela ingathi akwenzakalanga lutho.
Studio 7, Studio 7, ninjani? Imifuthu Nicholas Moyo la eJobek. Hayi undibali madoda, hayi undibali. Walithatha igama elihle Economic Freedom Fighters, waliqhwaga wabaleka nalo, walisedakenje odakene odakene odakene. Undibali makayeke le gama lela, abantu abanomqondo we-economic freedom bathathe le gama le balisebenzise. Yena aphume nje ahamba ayothiya inyoni le orayithi yamathendele le egangeni. Hayi ndibala, awusazi nokuthi uwenzani, ubhizi ngapha uncekana nomnakagwa ngapha ngapha. Uthi i-economic freedom fighter, i-economic freedom fighter kanjani? Udlale government esimoshe izwe kangaka, moshile iZANU-P F mara olubhizi uncekana nayo, mara uthi i-economic freedom fighter. Hayi suka la.
Sanibona kusithutha 7 lenjani. Niyongeza ngithi nake imali beka manje nampa abantu basemathebelende baku-CCC, kodwa nangochamisa useyenzile akufunayo wabasusa bonke labade bephethwe ngabantu. So ma-CCC thina amashona nobandlululo kuthiwa sinamandla, sine-tribalism. Nanku-ke bavelaphi laba bantu abakho ku-CCC? Hlakaniphani bantu bemathebelelendi, hlakaniphani. Akulanto ongayenzelwa lishona. Yikho ubona even noma sisenza izinto abakhulumi ngakho. Umthwazi Republic Party nayihambile yanomineta ukukhishwa kanye izolo. Akufanelanga iyazakale, kumele ukuthi ikhihlakale. Avela abakhulumi ngayo kusitudio 7 baphonga ukuthi bikancane ngenxa yokuthi yonke le into iyakhomba ukuthi uStudio 7 i-management yakhona ngeshona.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. ukungahloniphi umthetho olawula amazwe omhlaba lezinye iziqondiso ezisihlanganisayo kwenza imizamo yokulondoloza ukuthula lomvikela ibe nzima kakhulu. Kusho unobhala jikelele obona ngendaba zombusazwe lokuthula kumanyano we-United Nations uRosemary DiCarlo. Lokhu kusho ukuthi nxa sesikhangela imizamo yokulondoloza ukuthula komunye umhlubulo omhlaba olokungahlaliseki okukhulu owe-Middle East, ubudlelwano obuqinileyo phakathi kwe-United Nations le-Arab League bubalulekile kakhulu. IMelika iyakukholwa kakhulu ukuthi i-Arab League ibaluleke kakhulu kumizamo yokuletha ukuthula emhlubulweni ekiwo kanye lasemhlabeni jikelele. Kusho umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Uqhubeke wathi i-Arab League idlala indima enkulu endaweni ezinhlanu lapho okulezimpi khona. Kwele Yemen, sibona ithuba lokuletha ukuthula okunaphakade. Siyayinanza imizamo yamazwe awama-Arabs eyokuletha ukukhulumisana. I-Arab League yenza njalo imizamo yokuphathisa uZulu Makhaza ohlaselwe yimpi kwele Sudan. IMelika iyawabonga amanyathelo enziwa yi-Arab League awukuphathisa abantu kuleli lizwe ngokudla, imizamo yokuqeda limpi kanye lokukhulumisana okuzaletha inhlangothi ezitshiyeneyo zombusazwe kwele Sudan. Kusho uThomas Greenfield. Kwele Libya, iMelika ikhuthaza inhlanganiso ye-Arab League ukuthi ime labantu baseLibya lapho begqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho lona oselulesikhathi eside lungaqhutshwa. Sinethemba njalo lokuthi i-Arab League izasekela udaba lokuthi abaphatheke empini yakwele Libya abavela kwamanye amazwe basuke kulelo lizwe, njalo kuqhutshe uhlelo lokubalolonga ukuze bachiyane lokulwisana futhi babuyele emazweni abo. Kulodaba njalo lwaseSyria lokubuyiselwa kwelizwe leli kunhlanganiso ye-Arab League. Asithembi ukuthi kulungile ukuba umongameli weleSyria umnumzana Anwar al-Assad avunyelwe ukubuyela kulinhlanganiso. IMelika ayisoze ivuselele ubudlelwano bayo leSyria kumbe ukwesula izijeziso zenotho andubana kube lenqubela phambili ekuxazululeni ezombusazwe ezihluphayo. Kodwa kukhona lapho esibona khona ngasolinye futhi sifuna ukusebenza le-Arab League ukuze sivikele amalungelo abantu bakwele Syria futhi silungisise indingeko zikaZulu kanye lendaba zokuthula kulelo lizwe. Okubaluleke kakhulu nanku, indingeko zabantu baseSyria kumele ziqakathekiswe ngaso sonke isikhathi nxa kukhulunywa lohulumende wele Syria. Okokucina, sitshayela i-Arab League ihlombe ngokunxusa umongameli wele-Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ukuthi akhulume emhlanganweni we-Arab League Summit. Kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Amazwe aku-Arab League alumthwalo onzima emahlombe awo, kutsho u-Thomas Greenfield. Kepha alomngane oqinileyo oyiMelika kanye le-United Nations, sizimisele ukusebenza lani ukuze sithole indlela zokulungisisa ingxaki ezihluphayo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwanele mthakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngisithi litshone kuhle yimi untungamilinkumo.